siyalontsha i-cellphone competition for abantu abasha abaku-ages between 18 to 20 abakuma-constituencies angu-4 koBulawayo, alama list registered voters. Imizamo yonke le sizama ukuthi sibone indlela engasisebenzela ngathi ngamaviki amalutshana aseleyo ukuthi uFebruary aphele le blitz leyi iphele ukuthi sincedisane labantu abasha kuma-communities ukuthi basincedise ukumobilize. Njalo ingxenye abanye sebengasukumela phezulu ngenxa ye-competition leyo ukuthi kuya kulama iPhone angu-4 azawina in each constituency. Maybe abantu abasha between ages of 18 to 20 bangasukumela phezulu bekhuthazane. Esikuzamayo ukuthi khona inani leli lingabi lonke liphansi. Sesizamile futhi njalo uku-engage ama-coalition members futhi izindaweni ezinjengabo-MatSouth, MatoboSouth. We are planning ukuthi sike siyefika khona ngale zindaweni ezinjengazona lezi ukuthi siyebamba umsebenzi sikhankase sincedise la ama-organizations asebenza ezindaweni zona lezo ikakhulu ekubhaliseni ukuvota ama-constituents anjengabo-MatoboSouth.
Abantu bayakwazi kakhulu ngomncintiswano lowo yini, njalo libona ingani kuzakhuphula njani amanani abantu ababhalisela ukuvota?
Umncintiswano lo sikhangelela ukuthi i-focus yethu ngeyabantu abasha, especially 18 years to 20 years, babazwisisayo indaba zabomakhalekhukhwini abanjengabo iPhone. Njalo kuyisifiso sabontanga ukuthi babe le phone enjengayona leyo. So i-competition le ayisoyeka abuyelawayo wonke jikelele. I-competition le iyabe kuma-4 constituencies: eMagwegwe, Njubelo Bengula, Makhandeni Ntumbani, laseMpopo Maphelandaba kuphela. Lapho kule nani elilutshwane elibhalise ukuvota, injongo yethu yokuthi khona singabi le ones indlela yokukhuthaza abantu ukurejista ukuvota, but sithi do other things ezinga-aphila kwamanye ama-age groups esixoxisana lawo. Njalo i-campaign yethu khathesi siwazibase sesizama ukuthi sigxile kakhulu emawadini lapho abantu abakhona. So sikhangelela ukuthi kungasincedisa njalo ukukhuphula inani labantu ababhalise ukuvota. Siyilontsha kusasa, so sikhangelela ukuthi kube labantu abazakhuluma ngayo esigabeni lapha esifokasa khona. Valwa nxa inani lilonke limi ngendlela elimi ngayo.
Umncintiswano le bawuthola njani umvuzo?
Umncintiswano lo ngowakoBulawayo, ufokase kuma-constituencies angu-4 kuphela. E-MatSouth lase-MatNorth kuzaba le nhlelo ezijiyeneyo kulalezi ezinjengazabo ma-iPhone. So sikhangelela ukuthi as we go siyenze izinhlelo ezihlukeneyo ezirelevant to indawo ezijiyeneyo.
I-raffle draw izayenzwa after i-voter registration blitz le isidlulile. Esikutshoyo ukuthi sikhangelele ukuthi aba-eligible to participate kule umncintiswano ngabantu abale 18 i-criteria yakhona 18 years to 20 years, njalo be-register this February, njalo be-register endaweni ama-constituencies angu-4 athi wona iMagwegwe, Njubelo Bengula, Phelandaba, Mpophoma, laseNtumbane Makhandeni. Ama-constituencies angu-4 wona lawo kuphela. So ikwethu kukhangelele ukuthi yi-criteria ye-eligibility ukuthi umuntu angaparticipate.